Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Nami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesethulela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngensonto mhla ziku-16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi amapholisa lamuhla achithe umhlangano eHarare obuxoxwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lwe-Day of the African Child. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Whitney Chivayo, Moses Mpofu noMike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo namhla sixoxa nomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mudiambaye nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achithe umhlangano eHarare obuxoxwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku lwe-Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976. Besola ubandlululo ababotshiwe laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Sebekwenza ke lokhu besendlini nje bezigwetisele on a private space besenzela ke ukuthakazelela ilanga lebesilaziyo sonke zokujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile ke lapha ephela amathiyegasi nama-button flick agijimisa ke ontanga edisturba i-program babamba abanye asingakwazi ukuthi ababanjiweyo bangaki njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa kalabani kodwa thina njenge-movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu emhlane sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufundelisayo
nalokho elingalaka siqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani
asikabi neqiniso ukuthi abaphethwe ngamapholisa bangaki njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayekelwa besiye endlini kodwa bagqotha yethu asekhona ase-athenda kulindawo.
Kahle kahle kungani linanze lolu suku ubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala eSouth Africa?
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically sijayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka yinto eleminyaka leminyaka isenziwa siyamangala ukuthi kathi sekutheni ukuthi abantu bayalitshe ukulandzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka ilanga ya-June 16 siyakwazi yini ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu apartheid eSouth Africa kubulawa-ke oPeter Hector nabanye okwaba yinto yaveza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke uhlelo lwenkululeko yeSouth Africa abensundu bakhululwe bazivuse uhulumende we-apartheid webandlululo adilizwe laba lilanga eliqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana ababeilwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileko.
Lo umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele eCCC esixoxela icingweni eseHarare. iStudio 7 ayinelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ISAC, ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovane uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani yeSouth Africa eRainform, njalo kule ncwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Ukulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lumbiko.
I-statement elifubele ku-account ye-ZAC ngeqiniso ikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission emizamo imizamo yoku-interviewa abaqanjwe ku-statement leso isikalisile bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission baza-interviewa and izweli zakwaziswa manyathelo alandelayo.
Lo nkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le Studio 7. Ibandla le umkhonto wesizwe eliholwa umnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathelo izindaba lamhlantambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla le umkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalane yoluhlu lwempumela yokhetho ele ANC lihamba phambili lilandelwa ngele DA kwathi ele EFF lalandela ele MK. Ibandla le MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu langomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesimuslim edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokumakancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenzela ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe seMelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okutshiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Sesigqiba uhlelo lwethu ebesize ngalo lokuzo uthatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo akade bengazange bacabange ukuthi bengafika kizo. Cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa ukufunda kwehlukene. Bakuleli lizwe bakupha ukuyenza i-practical in something, uyayenza mpela i-practical. So bangenile bayabona ama-lab amalebhu yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology befunda eklasini ngamabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robots asebenzayo lama uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlale bakuleli bakholisa kakhulu ukuhlala bebona lesiko labantu balapha labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda enye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azizwe engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu wesintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho. La ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakanyiswe zilungiswe, and lokhu kubenza bebe yizizalwa zomhlaba, global citizens.
U-Brian Nyanga oyisifundi se-Inala Country School obesemelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatheleyo.
Ngibone indawo ezinhle kakhulu, ngingafika e-One House, ngafika e-Voice of America, e-Mother's Day Park, lama-colleges amaningi kanti lama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngike ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezijhiyeneyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu abalungu. Njalo e-White House sike safika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami uMr Mbeki ngobakuzosikhalapha nabazalini.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uBuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenye.
I-Inala Country School etholakala esigodini eZimbabwe yilapha eMelika ne-Youth Affairs Program. Ne-Youth Affairs Program esibonise indawo eziningi ezihlukileyo njalo sathu safunda into ezinye sathola ulapho. Sihambe emayunivesithi ahlukileyo ngamabizo kuyi-Emoyenhen College, University of Tennessee, the East Tennessee State University. Kula ama-university sidile themba lokuthi sizaphumelela kiwo, njalo iningi lethu selazi imisebenzi abafuna ukuyenza lezinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo se-Inala Country School uMnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uKuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuthiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana labanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko athiyeneyo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, nguJabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Ngesizwe ukuthi uGifts Dube weStudio 7 usiphatheleni.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sifuqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kwele Zimbabwe. Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo lwakho.
Ngibingelele kubalaleli bethu, ngiphinde ngibingelele yini abafakazi bethu bakuthi kakhulu wena bakuqhubi.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitshela ukuthi kudala sibili kule somiso esinje kwakuphathwa njani ngabadala khonokho?
Abantu endulo bakudube babe lezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle kakhulu, mhlawumbe okuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumbela ingqoko lwakhe. Ngakho ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana nesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlawumbe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza khona ngale ezinsikeni zakhona, njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kwekuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izinto ezifana nabo, indawo ezifana nabonjelele, odaka nabomanyangwa ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza, abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle. Uzoqaphela ukuthi babudube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi, ifana lale moya ebizwa ngamakhora kuthiwa imoya engcwele. Ngakho kayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona, laqala ukwenza izinto abangahambisane nazo, bayafulathela babe kudanyana nani. Kodwa mali iziqoqa zisondela kibo, kuyasebenza kuphela.
Sonathi po okumele aqale udaba lolumbane ukuthi kulungise konke lokho ngani kuyahlupha ukwenza ukuthi nxa kulesomiso esinje kwenzakala ukuthi phela abaphansi la ukadini.
Ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala, ikakhulu ukuchabalala kukhosi okuyibona obabuhamba phambili kule nto le. Kodwa kuthe ngemva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi nezigaba nezigaba, kuthole ukuthi nabe bonke kukhona ongasahambi kahle, mhlawumbe babizane okusiba nabantu ababesiba ngabakhulumeli okuyibona ababefika bethunywe bezibefika khonale kwamkhulu bayebika udaba lezakhamizi, bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphayana, baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi bese zenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko ke phela sezokuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele, okunye kwaqinga kugejwa. Manje po abaphansi abazondanga?
Kuyenzeka ngempela bazondile, kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha yokufanele mhlawumbe isizwe, ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlawumbe ibuyele lapho engathi khona, njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khona ngale kwaze kwabhonjwa nasendaweni lapho esasibikelela ukuthi yikho lapho kutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinisela izulu.
Yebo, sekugcina khona mpo babangonya.
Bengingacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza. Nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho sikhona kuyisomiso, kodwa esabo singaleyo asifani nalesi sintu. Uyamangala noma uhambe ezindaweni uzathola utshani bubuningi, uma ngalo ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyonini khona okukhombisa ukuthi kukhona ongakahle. Abasondele abadala kulaba abaziyo bakhulu ngesintu, uhanje kuyekwenziwayo ngoba kudala kwakuthi xa kunje bahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezinto ezithize nabantwana abangakazi lutho, kuhanje kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyizithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa, bese kusiba nabadala futhi amakhehla ababehamba besenzela kwakuthiwa yintendela ufuna izinto ezizithiyo, wena wawuthola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlala endaweni ethile kuyibulale, noma uthole ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo, abanye bathi izitalumako lazo zitholakale lapho zitshiswa. Izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu, njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo, uthole ukuthi amathamba akahlele egangeni awagoqwanga. Kwakwenziwa khona lokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu nxa esebona-ke ukuthi sekungcwele sezaisa izulu lakhe.
Lo-ke ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungatshelwa kusasa kwa.
Siyabonga
baba. Ayawutshela wathi salulandela iwo lomsi,
salulandela
iwo lomsi
awadala
awatakwatini.
Siyabonga kithi kozekholo asizweni esekuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngevikele edlulele sindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani, ngobana kula muntu kwazalwa eyedwa yiloo lalowo muntu usuka emndenini thize, kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe kabasekho, kodwa kuqakathekile ukubana umuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni. Ngakho kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo. Sibaleke, sasibaleke encwadini yabasekorinte besibili isahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20 sikhumbuzane ngamafitshane kufundeka kanje ngakho singamanxusa kakristu ngokungathi unkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikakristu sithi buyisanani nonkulunkulu ngamafitshane ke njalo indima le ithi yilowo lalowo umuntu okhona umele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo njengoba uPaul wayebhalela ibandla laseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe uKristu uluthando uKristu ubonisa ukubekezela uKristu ubonisa ukuxolelana uKristu ubonisa ukubuyisana uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle kodwa ke ubone abanye abantu abakhona ngisho sengisho le mabandleni ubone besenza izinto eziphambana lomthetho kaNkulunkulu bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu kangithi ngiyabasola kodwa ngikhomba lokho engangikubone ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba abanye okuthiwa ngobaba abanye ngomama ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokho okukhangelelwe kubo kambe nxa umuntu ephethe abantu angaba segumeni isigodi isiqinti ilizwe esenza izinto ezingayisizo edala ukubana abantu baxabane awuvule umlomo wakhe akhuluma izinto ezizilayo kambe uKristu khona kuye yini abanye izihwaba ezimangalisayo abanye uzwe nxa ubala ngingasatsho kwela kithi kuphela sengitsho emhlabeni wonke bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la ngamasonto bahambile ezinkonzweni kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo abahluphekayo kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo ngobana uKristu akekho kubo ngeqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi ukumele kwenzakale kayisike ukuthi ngabakwazi kodwa ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni umuntu angabi lonembeza angazami ukufanana loKristu kungaba nzima kodwa ke kulula nxa umuntu ezitshela ezisetsha umphefumulo azihlole uthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho yebe emphakathini bangakhuluma bantele benze konke lokhu abakwenzayo abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali kodwa komakhelwane kungadliwa buyisanani lo nkulunkulu nxa kunjalo ukuthi impilo zibe ngcono uNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho usizane ubana impilo yakho ebengeyakho wedwa lomndeni wakho kuphile lina lodwa awukubona ukuthi khona lokhu ayisikho ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa walidala ubana lihlale emphakathini ozuzayo kakhumbule abaswelayo olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho abanye ngisengijole izisebenzi zisetshenziswa nzima kodwa ekugcineni kazitholi lutho buyisanani lo nkulunkulu lina baphathi buyisanani lo nkulunkulu lina zicebi buyisanani lo nkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo umuntu kazihlole abuyisane lo nkulunkulu asikhule Baba Thixo engcwele ekuphambukeni kwethu nasizame ukufana lawe sibuyisane lawe Baba ngoJesu Kristu waseNazaretha Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Wezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders uTobias Mutiamba nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo kobulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni ixoxa lentatheli izindaba eStudio 7 uEzrael Chisasvanda.
UThobhazi Mjambanje uzalelwe kobulawayo ukhulela khona. Awusitshele imbali yakho kwezenguqu.
Uzalelwe empilo kobulawayo. Ngaqala ukudlala ibhora, sadlala ibhola emaphepheni emalokitshini elezikweni. Ngasuka ngadlala kuMonarch uD2 sasesecondary. Ngasuka kuMonarch ngasesiyadlala kuTyzing Colts ayi-Olympics. Ikhosha ngu-The Late Barry Daga. Ngasuka khonapho ngabona ngoTsano. Ngikulama ukuya kwami kwaHighlanders ngo-1986.
Umjambanje wayedume ngokulithela emambuleni.
KwaHighlanders bengidlala ngi-striker. I still remember the first game yami sidlala leZimbabwe Saints i-Independent Trophy eBF ebusuku. Ngahlosha i-winner that day. After 3 days abe siflyer sisiya eHarare sisiyadlala i-final leCapes. Sayidla futhi Capes 2-1 ngahlosha futhi i-winner. Uma medals engadlalayo sawina umnyaka no-86 sawina isibuku. Sawina Africa Day Trophy, sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yi-Netball FIFA Catholic Cup ngathi ngo-86.
UThobhazi ukuthi kulabadlali adlala labo angeke abakhohlwa ababalisa uMatinda Khathazile Ndlovu lo-Ephraim Chawanda.
Sasile ndoda lo othiwa nguKhathazile wayeyi-speed winger. Wathi nxa engaphuma ku-right nangena e-center nxa ye-crosser vele abantu sebekwazi ibhola selinjani seliphakathi. So kusiba la ma-defenders hey. Kulo ndoda othiwa nguRocky lo ayadlala kuSaints lo idefender yeSaints ya uEphraim Chawanda nguye ngani waye ngani uyavala kumadefenders amaningi.
Umjambanje wacina esethatha umhlala phansi njalo uthi ibhola la kulezi nsuku alisafani lalesi sikhathi sabo.
KuHighlanders ngathi ngaretire ngo-92 liyazi kudala iprivate ingabhadala sosuthi ungathola umsebenzi kutsho bambelela ngaphi emsebenzini akufani lakathesi. Ukudlala ibhola sokulemali angazi ukuthi abajaha lezi suka kwenza njani. Lapho kulemali kumele kube le-commitment, kube lama 3 D's esasihamba ngawo thina kudala bakongela mali: discipline, devotion ne-dedication. Khonalokhu awungeke walahleka ebhoreni.
UThobhazi Mjambanje usola inkokheli zomdlalo webhola ngongasebenzelani laba-ke badlala inguqu.
Abantu abakhokhela into zebhola sebelahle ibhrethi okungayenziwa because uzabona ukuthi kumele besebenze lathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhora. Even nxa comes to national team selection kuba lula, kube le panel yama-former players encesana nabo-coach kuba lula. Mina I think ngangena even ku-chairmanship kunento esingazitshintsha because abantu abakhona laba bazipoxa and basilahlela khashana ngebhora leli. Kathesi okwebhola bengani kusaseceleni bese ngene kuprogramu yama-drugs sesonto abantwana phandle lapha hey sukunakala so sengu-drug awareness.
UThobhazi Mjambanje usebenza nabasakhulayo emkhankasweni okufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Kusenjalo impumelelo yemidlalo yeCAF Premier Soccer League ihambe kanje izolo: Bulawayo Chiefs 0 Platinum 1 Ingezi Platinum 3 Chekenini 0 Zimbabwe 3 Arsenal Movers 0 Yeta Wolmanga Diamonds 1 Namhlanje ke Tel 1-1 Cape United 1 Wange 1 Greenfield 0 Tanama Zimbare 1 ZBC Caribe 1 Chekwood Pirates 1 Herentals 1 Highlanders Bosso 1 Bigita Minerals 1 Ngemva kwemidlalo elitshumi lantano ku-week 15 ephezulu kungalane yemiklomelo ye-PSL yi-Platinum kulandela iManica Diamonds kuli Bosso unumber 5 iTimbara unumber 7 ngimanesithi 7 ngobulawayo igama lami uyeza Jesus Bani.
Sibonge uEzra Jesus Banda obesethulela ezemidlalo. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithachithe umhlangano weHarare okuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngayo People's Movement. Njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-15. Inhlanganiso ye-ZAC ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo uMnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.